Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuMpandula 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Uhlangothi lwezempela kahle luthi kulomuntu obule umkhuhlane COVID-19 izolo eZimbabwe.
Manje lapho sihamba khona lanxa umasikulaya kwansi ukuthatha umkhuhlane.
Umele eZimbabwe kwele Melika uthi uhulumende wakhe uzahlolisisa indlela amanye amazwe aqhuba ngayo i-diaspora vote. Bayakhala abantu kulandela ukubhubha kukameya weJohannesburg olomzali odabuka eZimbabwe.
Ngolwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya.
Abalahlekelwa izihlobo kuze kudutshulwe abantu eZimbabwe ngamasotsha ngomnyaka ka-2018 bathi abangatholi uncedo kuhulumende kulandela ukwethulwa Imotlante Commission.
I would like government to compensate and we would like closure. We would like to know.
Asikahlawulwa nguhulumende, nalahlekelwa yisihlobo.
Zalethulela izamasiko ezabatsha kanye lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu obulewe umkhuhlane COVID-19 izolo. Kwathi bedlula ikhulu 107 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Luthi abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4563 sebabulawa ngumkhuhlane lo selokhu waqhamuka eZimbabwe nyakenye. Abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamashumi amabili 127,739 sebetholakale belegciwane le-COVID-19. Kusukela ngombimbitho ngomnyaka ophelileyo. Unani leli sokwaphepha abafika inkulungwane ezilikhulu 120,263. Omunye wabaphepha kumkhuhlane lo ngunkosikazi Sihle Senkosi Mhlanga ohlala eLupane esabeleni seMathebeleni North.
Ngike ngahlanganela labantu efuna ngathi abaningi ngoba ngihlanganele lemngcwabo engafika embili kodwa ngiyakithi ngacina ngiyibambi COVID. Imaski bengilayo, sanitizer bengilayo, inthwali senzima ngigulile ngakubona ukuthi kwenzima. Bemphela amandla ngingezwa ukuthi okubuhlungu kuyini, ebusuku ngitshayela ikhanda ngivaleke, ngigcine ngokufutha. Ngifutha ngifake ilitshe emlilweni, ngiboyile amanzi, bese ngithatha amanzi abhoyilayo lawana bese ngiwathele elitsheni, bese ngifutha ngivale ngifuthe ngize ngigeleze ngibe manzi. Thale nzima lokungithethe about 8 to 9 days yangigula i-COVID-19 ikhona. Abantu asinanzelele nini, sifake nama maski, sinanzele lapho sihamba khona lanxa umaski ulaya kwansi ukuthatha umkhuhlane ngenxa yokuthi uyabuyigqokela esilevini kwesi sikhathi uyabuyigqoke wangavale amakhala. Asinanzelele nini kakhulu, COVID-19 kills.
Unkosikazi Sihle Senkosi Mhlanga uhlala eLupane esabeleni seMathebeleni North. Ubekoka le Studio 7 esedaluka. Kusenjalo, abantwana bedlula amakhulu amane 430 sebehlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19 kusukela ngesikhathi kuvulwa izikolo. Uhulumende uthi bazama ngamandla wonke ukunqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo. Omele ele Zimbabwe kwele Melika uthi uhulumende wakhe usahlulisisa ukwenziwa ngamanye amazwe avumela izizalwane zawo ukuba zivote zisemazweni atshiyeneyo. Wethule amazwi la ngesikhathi bekhala abadabuka eZimbabwe abafisa ukuba bevote kukhetho besemazweni abahlala khona. Umike Hobe usethulela lolu daba.
Abadabuka eZimbabwe abahlala endaweni ezitshiyeneyo kwele Melika izolo benze umhlangano lomele ilizwe labo kwele Melika ku-Ambassador Thaddeus Chifamba eSilver Spring esabelweni seMaryland. Ekhuluma ngezikhalazo zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezigoqela ukuba bevote kukhetho lwelizwe besemazweni atshiyeneyo i-diaspora vote, uChifamba uthe uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa usebenza gadalala ukuze alungise izikhalazo zabahlala emazweni.
As I said, the government approved the concept not to review the 2016 diaspora policy. The idea is to make sure that
uhulumende uzama ukuvuselela okumumethwe ugwalo lwe-diaspora policy. Sizama ukuba abantu baphatheke kunhlelo zokuvuselela ilizwe kuludaba labafuna ukuba izizalwane zamazwe atshiyeneyo kule-dual citizenship, udaba lokuvota olwe-diaspora vote kanye lokutshala imali eZimbabwe. Bakhona abathakazelela ukuvota besemazweni atshiyeneyo. Sizama ukufunda kulokho okwenziwa ngamanye amazwe uze senze kahle lokho kuthiwa i-diaspora vote.
But we want to be able to learn from best practices from other countries which facilitate diaspora voting.
Ekhuluma ngokuhlangana labadabuka eZimbabwe eSilver Spring, uChifamba osanda ukukhethwa nguhulumende ukuba amele ilizwe kwele Melika, uthe kuyajabulisa ukubona okwenziwa ngabahlala elizweni lele.
Oh, this was an awesome event. I mean, Zimbabweans can.
Lokhu ngiyakuthakazelela kakhulu, kuhle kakhulu lokho.
Very joyful and very prayerful.
Ekhuluma emhlanganeni lo unkosikazi Dorcas Hobe obemele izalane zeZimbabwe esihlala kwale Melika uthe ulethemba lokuthi uChifamba uzasebenza gadalala ukubona ukuthi ubudlelwano bakhe labadabuka eZimbabwe buzaqhubekela phambili.
Like in any home, when there is a father and a mother, there is stability. Sithemba ukuthi lizasihlanganisa nakuhle, uma sihlangana kuhle lapho esiba lenkinga khona. Sithemba ukuthi ambassador uzabukho
unkosikazi Aidama Indidze omunye obesemhlanganeni lo usekela okukhulunywa ngunkosikazi Hobe.
Mina ngibona kubakathekile and I am looking forward ukuthi this is not just for today. Siyakhangela ukuthi uza part of this community, uzahlangana nathi. Siba lesikhathi zokuthi siyafelwa, we look for that comfort. So I'm hoping with the ambassador, now that he knows we are here, uzabambana nathi, everything akwenzakalayo will become part of this community.
Kulabanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika abatshengisele eNew York izolo ngesikhathi uChifamba esenza umhlangano labanye babo eSilver Spring. Bakhala ngokungavunyelwa ukuvota kukhetho besemazweni atshiyeneyo. Uhulumende uthi okwamandla kenelisi ukuvula indawo zokuvota emazweni ngenxa yezijeziso zenotho ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF, njalo le mithetho engavumeli ukuba abasemazweni bevote belapho abahlala khona. Ngimele Studio 7 ngiseMaryland kwele Melika, ngingumama Kobe.
Baqhinqa isililo kwele South Africa ngokubhubha kukameya wedolobha leJohannesburg uJolide Matongo olomzali odabuka eZimbabwe. Uthi uzokhumala usipha lolu daba eJohannesburg kwele South Africa.
UMatongo ufele engozini yemota izolo ntambama. UMatongo uqede usuku lonke izolo eseSoweto nomkhokheli webandla lakhe ele African National Congress, njalo ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa bekhankasela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi. Isiphathamandla sebandla le-ANC uMnumzana Dada Murero utshela bezindaba ukuthi ngemva kwalo mkhankaso imota kaMatongo ingqikilane lenye ebizama ukuvika umuntu obeseqa umgwaqo. Umeya uhle wabhubha ngaleso sikhathi kwathi onogada bakhe ababili lomtshayelwe imota engqikilanela yakhe bathwalelwa esibhedlela. URamaphosa wethule umbiko ethi wethukile njalo dabukile kakhulu ngokubhubha kukaMatongo. Abamabandla aphikisayo labo bethula amazwi enduduzo besithi kubhubhe indoda ebikhuthele kakhulu. Umkhokheli wenhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa uMnumzana Nqabutho Mabena uthi badabukile kakhulu.
NgoLwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya lapho akade bize khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe bezikhangelele ukuthi sixoxisane ngendlela abantu ababuya kwamanye amazwe abaphethwe ngakhona eJohannesburg.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Nkosilathi Ncube.
Besile hope yokuthi lathi sihlala sishaywa lapha kuthiwa singabantu bokuza sizake sithole ukuphumula. Yebo kambe ungumSouth African kodwa ubezaba lakho ukuthi abe nguJosepha wethu.
Ukukhethwa kukaMatongo njengomeya kwavusa umsindo omkhulu enhlelweni zokuxhumana ku-social media. Iningi labantu lisola ibandla le-ANC ngokukhetha uMatongo besithi ngumuntu wokuza. Uyise udabuka eZimbabwe kuthi unina ngwakwele South Africa. UMatongo wazalelwa eSoweto. Ube lenyanga kuphela esesikhundleni sikameya wedolobho leJohannesburg. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo. Direct from
abalezi hlobo ezabulawa ngamasoja eZimbabwe bakhala ngokungatholi uncedo kuhulumende. Wakhuthazwa yikhomishini ebizwa ngokuthi Mokhlante Commission ukuba ikhathalele ababulawa libutho eHarare kusanda kwenziwa ukhetho ngomnyaka 2018. Kodwa uhulumende uthi kunengi asekwenzile kusukela ngaleso sikhathi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ikomishini yayikhokelwa ngumnumzana Khalima Mohlante yathi kumele uhulumende abumbe ikomiti ezakhangela inswelo zabafelwa izihlobo okugucela ukuhlawula imali yezifundo zabantwana njalo kulungise ubudlelwano bukazulu elizweni kuhlolisiswe imithetho yokuvota lokwethula kwemibiko yokhetho. Ikomishini le yathi kumele kulungiswe okumele kwenziwe ngamasosha nxa ecelwe ukuba angene emphakathini nguhulumende njalo kubotshwe bonke abadubula abantu eHarare. Umnumzana Ziyambi Ziyambi ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezemthetho uthi sebelungise phose konke okwethula ikhomishini le ngaphandle kwemthetho yokhetho. UZiyambi usanda kutshela iphephandaba leSunday Mail ukuba abafela izihlobo kumele baye kuhlangothi olubona ngensolo zikazulu olwe-social welfare. Kasanelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Paul Mavima ophethe uhlangothi lolu. Unkosikazi Alison Charles udadewabo kaGavin Charles Dean omunye wabantu ababulawa ngosuku amasosha edubula abantu eHarare uthi badinga usizo ukuze isilonda lesi siphele.
I would like government to compensate and we would like closure. We would like to know.
Asikahlawulwa nguhulumende, ngalahlekelwa yisihlobo. Sifisa ukuba sihlawulwe nguhulumende.
No word from anybody. Nobody even apologized to us for taking his life.
Bayakhonona abantu abathi sekuleminyaka emithathu kungalungisiswanga ngisho lokukodwa okwethulwa yikhomishini kaMohlante. Umnumzana Mlungisi Dube ingcwethi kwezombusazo uthi uhulumende yenzi lutho ngodaba lolu.
Lapho kwayenzwa khona ikhomishini kaMokhlante kwavele kwasolisa. Okokuqala, sizananzelela ukubana ibutho okuyilo eladubula abantu lizange litholakale ukuthi kulo muntu wabo okunguye okwathiwa uyasulwa. Kwabe yinto yokuthi bavaliselana kungabi lo muntu ovumayo kumbe exolisa ebantwini. Khonokhana kwase kwasitshengisa okokuqala ukubana into le abayenzayo bayenzela ukuthi bevale abantu amehlo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Witness Dube obona ngokuthula kwembiko kubandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Munzura.
Iso leziqondiso zeMontlante Commission zibe ngezizanceda idemokrasi yeZimbabwe ukuthi ikhule ikakhulu sikhangelane londaba zokhetho. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ngomva kweminyaka emithathu akukho nje lokukodwa osokwenziwe ikakhulu sikhangela ukubhadalwa kumbe ukukhangelelwa lokunakelwa kulabo abaphatheka kulesi sikhathi sodlame.
Umnumzana Nindira Mancane laye uyakusekela lokhu.
Akusimangalisi okuthiwo ngabadala laba ukungalandeli okwathiwe yi-commission ngoba nanku phela babelandula lokuthi yibo abaphathekayo ekubulaweni kwabantu, yibo abaphathekayo ekuhlukuluzeni abantu noma ubufakazi bukhona. Sezwa bekhuluma ngokwama 45 degrees ukuthi haya wethu amasosha kabulalanga muntu ngoba kade dubula 845 degrees. Ubufakazi bukhona ukuthi yibo abakwenzayo. So konke lokhu kuyinto evezayo ukuthi abakho eqinisweni, abamelanga iqiniso lokuthi balethe ijustice, lokuthi bakompensate izimuli. Kusukusela ukuqala kwabo umbuso 1980 sibonile kusiba lombhuqazi wegugu round.
Kudaba lokuba abamabandla bakhulumisane, ingcwethi kwezombusazo zithi lokhu kumele kwenziwe kungela kudlalwa umacathelana njengalokhu okwenzakala kumbuthano owe-political actors dialogue Pollard. Umnumzana Mabutho Moyo okubandlala ZANU-PF uphe umbono wakhe.
Uhulumeni usebenza gadalala ukuthi kubonakale ukuthi amalungelo abantu ananzelelwa ngoba ama-human rights yinto eziqhakathekileyo.
Ibutho labulala abantu abayisithupha kulandela ukutshengisela kwabantu ababefuna ukuthi wethule ngesiphangiphangi impumela yokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2018. Osengumongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho lolu impumela yalo eyaphanyekwa emthethwandaba we-Constitutional Court. Umnumzana Nelson Chamisa okhokela ibandla le-MDC Alliance lokhu esithi wanqoba uMnangagwa. Akwaziwa ukuba udaba lweMohlante Commission luzalungiswa kumbe hatshi kungakafiki ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhlelo lwezemaphandleni namhla sixoxa logogo uNL Dube ohlala enqameni eWinlock eGwanda. Ugogo uthi watshaywa igugrawundi. Ake sizweni udaba lwakhe.
Ngwaku 1984 izitolo zedula yikho engachayelwa khona kwendlelisekile phansi ngichalwa ngirikitwa besithi unkazana engamfica bembandulayo kukha amanzi emthonjeni ngibothwa ngethawela ebusweni ngithululwe inkonxa yonke ngikhangeliswe phezulu ngigiqike ngisagiqika ngivuke ngingasakwazi ngithe ngisuka lapho bathi ilanga selitshona bengitshaye ekuseni ngo-8 o'clock ilanga selitshona baye bethi hambe ohlala ezitolo uyethenga mina ngithi bafuna ukubona ukuthi ngisaphelele yini ngithe ngifike ezitolo ngathi ilanga kambe selitshonileli nje ngingahlala ngiyathengiselwa mbani izitolo zivaliwe ngagijima sengibangisithi ngekhaya ngithe ngisendleleni ngeza umlokhu uzisotsha selifikile ligijima lithi mira nje ndinyanyemukula ngafika ligijima liphethe umbhobho nyalandelwa
kwasekuhamba njani-ke lapha gogo
lithe lifika khonapho labo lithi othe hamba mbani ngabe ngithi ngibona ilanga selitshonile ngithe kambe ngizathenga ngaphi labe lithi muva lingijove emuva lidubula ngombhobho phezulu lahamba lami lithe liphambili lahlangana lomunye ubaba owayesefelwe ngumne wabo ubaba lowana wangisiza ngokuthi ahlange ngilambukela athi kathi bhuto ulokhu uza umalume wakho sefile ngathi angikwazi mna ngitshole ezitolo ngitshaywa laphana wathi a usefile umalume wakho u-Aaron ilokhu uza isotshalelo athi ngumalume wakho ozalwa lo nina ulokhu uza ubaba lo wathi yeng uyolandela unina labe lihamba lami mbijana ngithengi laphana sokusiba mnyama labe ithi phenduka yikho ukuphenduka kwami mbuyela ekhaya ebusuku ngivuka ngigade imota mbuyelo kuze ebhulawayo la ikhefu ivala ndilokhu ngicajile ngisebhulawayo ngangirikitwa mbuzi ukuthi angaphi amagerila ngithi angowabonanga kuthi ula mangagogo uzalikhuluma iqiniso batshona bebopha bembopha ngenkala kathi ayethawulwe emehlweni lapha bethela amanzi la ngalonke latshona kathesi angisaboni angisezwe endlebeni kathesi ngigula ikhorona ngaphenduka egodini akula lutho endiluzuzileyo okwami ngazuza khonokho kuphela yikho ngakuyinayo ukutshisela umuzi nokutshaywa
ye lamhlanje-ke kwezemaphandleni besixoxa logogo u-Enel Dube ohlala enqameni e-Wenlock eGwanda eMathabeleni South. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisize siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsakazo weVoice of America ubika ukuba bebebalutshwane abalandeli bowayengumongameli uMnumzana Donald Trump abatshengisele izolo phandle kwejele leCongress bekhonona ngokubotshwa kwabanye babo ababotshwa ngesikhathi bezama ukuthi bamise ukubalwa kwama-electoral votes ngozibandlela lonyaka. Sokuyisikhathi sezamasiko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokucolwa. Silonkosazana Cynthia Dube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Madube, siyakwamukela kuhlelo.
Ngibingelele ku-Studio 7 abasakazi bonke, ngibingelele nabalaleli bonke baka-Studio 7.
Sicela usitshele ngokucolwa.
Namhlanje ngizokhuluma ngokucolwa komuntu ongubaba. Umuntu ongubaba mathe wabona intombi ayithandayo uzohamba ayovela, nzachaya amanqampunqampu nje ngoba kakhulu ngikhuluma ngokucolwa. Angikhulumi angilandisi ngokuningi ukubana kusukela ekukhombiseni ukuze kuyefika ngaphi, ngikhuluma nje ngokucolwa kwakhe. Ma esesuke wayavela-ke kibo kamfazi uzofika-ke khona ngale abizelwe isivulamlomo okangaziwe lakho konke nje okubizwayo. Ma angaqeda-ke ukukhipha lokhuyana uzokubizelwa amalobolo. Esebizelwe amalobolo, siyazi amalobolo bathi kapheli, kodwa ucolwa mhla eseqedile ukulobola. Angalobola aqede, kulapho-ke asecolwa khona umuntu ongubaba.
Yes, akuzwa kakhulu Madube.
Kuyenziwa idili laphana kubulawe inkomo kudliwe sibili kujatshulwe kuhlanganisa imuli ezimbili eyakibo kamfazi la kibo kandoda ya kuphinde kube lenyama ephumayo yona le ecole umkhwenyana ezahamba nayo iyedliwa futhi ngale kibo kandoda ukuthi abonise kwabaseleyo ngala bangaphumelelanga ukuthi hayi sengiqedile sengiyamukelwe ngezandla zombili sengingumkhwenyana kwamandwandwe ngibo kamandwandwe ngingakubeka kanjalo yikho ukucolwa okwenziwa umuntu oyindoda esecolwa ngabakibo kamfazi kubana seqedile ilobolo lakhe sengumntwana walapha ekhaya seyamukelekile usehlonitshwa naye akusenguyilowo osekuthiwa ma kubandwa inkuni ngoba engaqedanga ukulobola kuthiwe kakuye banda yena kumbe kuwoswa inyama kuthiwe akuye wosa yena usengohloniphekayo-ke lapho naye ngoba usenesithunzi ubonakalisile ukubana uyindoda emadodeni sebakhile ubuhlobo phakathi kwakomfazi laphakathi kwakondoda ngiyabonga
hayi ke simalapha namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke besilonkosazana Cynthia Dube ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo sike sizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngithemba beniliviki elihle labusiseka ngezinto eziningi ngaphezu kwakho konke sipho sempilo yiso esokuqala siqhubeke-ke ngelizwi lele kisike salibala laphana ngesikhathi esedlulele labe sibale khona imisebenzi 6 ivesi 1 kusiya ku-3 kodwa-ke ngizathi namhlanje ke sikhangele nje uvesi 3 sekukhulunyiwe-ke njengoba sike satsho ngaphambilini ukuthi bakhona ababandlululwayo bakhona abakhangelelwa phansi bakhona abachiywa eceleni ngenxa yezizathu ezaziwa yilaba ababandlululayo ake sizweni-ke ukuthi bandla labo Petro lathini selikubonile khona lokho uvesi 3 uthi funani-ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lo msebenzi engingakutsho-ke namhlanje ukuthi nxa sesiphumile-ke kulaba abantu abavele beswela ngezizathu njengoba sitho ezijiyeneyo bengabafelokazi bezintandane bengabagogileyo bengabampofu bengabe benjani sekusiya ukuthi-ke lapha kuvesi 3 kumele kwenziwe ngobani ukuthi bananzelelwe labo bantu uPetro labanye bathi bona bazaqhubeka bethumayela ivangeli bangazake bame ukuthumayela ilizwi lensindiso kwabanye abantu sokumele-ke kukhethwe abantu amadoda ayisikhombisa azakwenza lowo msebenzi kuthiwa engifuna ukukhuluma ngako kakhulu yukuthi esingathi thina amadoda akhona ayele ziqu ezinjani kuthiwa kwakufuneka amadoda ayisikhombisa alodumo oluhle udumo oluhle ngolunjani udumo oluhle yilona lolo lokuthi umuntu wakhona kakumelanga abe lokubandlulula kumele abe ngumuntu okhaliphileyo abe lothando lokubekezela lokuhlalisana kuhle labanye hayi khona umuntu olodumo olwenyanyekayo oluchilisa amakhala siyakwazi ubana bakhona abantu abadumileyo lawo uyabazi esigabeni sakho lelizweni lakini lesigodini sakini abadume ngokubi abathi la magama abo amanye kawakhulunywa akukhulunywa abantu benyenyeza amanye amabizo nxa umuntu elebizo elifanana lalo lodumo olubi azafise ukubana ngabe lebizo lakhe uyaliguqula ngobana nxa bembiza ngalelo bizo usekhumbula lo olodumo olubi kuthiwa kufuneka amadoda alodumo oluhle ayikhona udumo oluhle kuphela agcwele umoya nokuhlakanipha agcwele umoya nokuhlakanipha maningi-ke amadoda namakhosikazi abacabanga ukuthi imfundo yabo iye phambili bahlakaniphile ukuthi balezikhundla bahlakaniphile ukuthi badla kuhle bahlakaniphile bahamba ngemoto ezinkulu bahlakaniphile bayasukunyelwa lasemhlanganweni laba abantu behlangana labo bahlakaniphile yebo bangabe behlakaniphe engqondweni zabo kodwa uPetro kakhulumi ngaloko kuhlakanipha kuphela ngathi ukuthi kubi kodwa uthi phezu kwaloko kuhlakanipha labo bantu abafuna ukuba ngabakhokheli ngababe bagcwale umoya umoya kaNkulunkulu ozabathinta lanxa sebesenza ubula bona besithi benza ukuhlakanipha lithi iBhayibhili ukwesaba ukwazi lokwazi uNkulunkulu kuyokuqala ukuhlakanipha asikhulekele baba siyakuthanda udumo oluhle siyakuthanda ukuhlakanipha kodwa ngaphezu kwakho konke sicela ukubana usigcwalise umoya wakho engcwele amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu Jakeli Dala untungamile inkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthokazi omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMikeove namhlanje sixoxa loPhilani Ncube oqale uhlelo olukhuthaza abakudalela eParliament ukuthi bahlolisise indlela abantu bathola ngayo ama license okusakaza. Ncube ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okunengi ngempumela yohlelo lwenu.
Ngiyabonga kakhulu ukwamukelwa ohlelweni. Impumela leyi hayi bakubambe ngendlela sibili engathi mina ngingathi ya ingisuthisile kakhulu sibili ngoba bengingakhangelelanga ukuthi khona bekungahamba ngali nje kuze kube yikho khona lokhu kuyikho khona namhlanje.
Uyathakazelela na isinqumo esithethwe nguhulumende esokunikeza eminye imisakazo egoqela umsakazo weradio Bukalanga ama-license okusakaza?
Siyathakazelela isinqumo esithethwe nguhulumende esokunikeza eminye imisakazo egoqela umsakazo weradio Bukalanga ama-license. Khona kuqondile ukuthi njengokuthi siyimhlobo etshiyeneyo ngapha kwele Mandebeleni. Kumsakazo sithole imisakazo eqondane lathi labe siza khuluma khona lokho esikufuna ngendlela esithanda ngakhona.
Uyibona njani inkuthazo eliphiwe lidalela ePhalamende ukuthi lisungule umsakazo oqakathekisa ukuhlangana ngabantu elizweni?
Inkuthazo esinikwe lidalela eParliament ukuthi silungise umsakazo oqakathekisa ukuhlangana ngabatsha elizweni hayi uyangijabulisa kakhulu ngoba lapha sibili into le ayibili ngathi iyahlupha kakhulu kodwa ke ngendlela abakuphathe ngakhona hayi mina ngisuthisekile sibili ngisuthisekile ngingafuna ukukhuluma amanga sibili
hayi isikhathi sesidliwa ngumangoyi bafo giba lingxoxo.
Ngiza phetha ingxoxo le ngokuthi ngithi mina njengabantu beMathebeleleni kuhle ukuthi sibambisane sihlanganeni sizwisisane konke kuzahambela kuyahamba kuye phambili asikulungiseni njengokuthi nanko kathi sithi nalathi lapha sisinike imvumo yokuthi kube ilayisensi eyabatsha sesingayithola sisakazele abatsha siyadinga ukuthi abasondele abanye abangabuya bebuya besixhase siyeni phambili. Kuqondile ukuthi siyabonga kakhulu.
Philani ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Kwalelo kwanamhla, mthwakazi omuhle zulu kandaba silugqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo. Sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk, The Connection. Olivalelisayo ngenjabulo igama nguMikeove. Mthwakazi omuhle zimpapo omuhle. Bye-bye.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulomuntu obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje Oliver Lesa ngo Kips Dube.